ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umiswa umhlangano webandla le Citizens Coalition for Change ukhetho khona abazamela ibandla leli ukhetho oluzayo.
Ebanki rate yabo iba phansi kithi ngxe nge 70%. Nxa singasiqathanisa US dollar le bond lakithi lapha, nxa unganika i $1 iUS dollar kunika i 18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba le minye imibono, kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu ebhadale i-30 days. Kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisayo abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso ye Forever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo eBikita izolo lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale lephalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga eFAZ akubikwa ukuthiwa adlelana lebandla elibusayo bafike ku-Ward 8 baphazamisa ubukhethwa khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection. Abakuhlanganiso yeFAZ umnumzana Kumbira Isaac lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphakazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo abakubandla le-CCC bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ellen Jiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ePhalamende leCouncilini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla ukuthi sibe lama citizen caucuses kuma province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa kusimela ePhalamende kule councilini. Njalo kuvikile ephelileyo kugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokuthi dinga abameli olwama-candidates lumi njani lapho okulezikhenxa kumbe lapho okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma-ward assemblies wona lawa. So far ahambe kuhle sibili njalo sesikhangelele uhlelo elokuthi siqalise ama-citizen caucuses ethu ku-eBulawayo leHarare ukuze sithole laba abangasimela ephalamende lesekansileni.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi uhlelo lwenu lolu lungani kwabantu bona abakade bencintisa yibe balakho ukuthi babuyele futhi, ngoba khanyazani ibabuyela bakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngaphi kumbe ngaphi, ayisikho khona kuhle.
Obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa ama venue ngama ward coordinators kumbe ngama constituency coordinators bona abantu abangama technical persons. Nxa kulezi khalazo ezithize abantu bebeqoqisana labe organizing department yibo abazabe bebonisane ukuthi ivenue ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke. Kodwa into ade siqonqosela kakhulu yokuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelela ngabantu abonke, singathi kuwadi kumbe kuconstituency.
Lo ngunkosazana Ellen Shiriyedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abangoprovincial odeputy babo, they are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle, kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancwe?
Angithi into enzakalayo, umuntu obuye ezo-announce umhlangano, nxa kuyi-candidate yayingu-MP yadliwayo, yiyo ebuyezo-announce umhlangano, e-announce ama-date, etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi South, ungachecka umuntu etusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So-ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebithwa ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into yokwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu bela mandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade engu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Give abantu who decide who is going where even ku-next election. Abantu bona khona bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele-Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oqoqwe libhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa uzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelede ngele-Zimbabwe emhlanganweni lo. Kukhangelelwe njalo ukuba uzakwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawale-Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla ejiyeneyo elizweni lonke jikelele zokusenza abatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe yama-RTGS. Lokhu sokusenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola leMelika. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Iningi lithi umnotho weZimbabwe usufike kwisibanga esisabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphose yaba ngumquba. Kunje amavinkili wonke afuna idola leMelika. Unkosazana Siphiwe Ncube usiphatheleni otshintsha imali emkambo omnyama koBulawayo uthi ayisibo abenza imali yeZimbabwe ife kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone esayidindawo bathi sibawise njani. Besingathi lona lenza into ezi-straight thina senze okurongwa ngazo kuthi ngakubiza ngokuthini. Ngoba ngiyathola ukuthi e bank rate yabo iba phansi kithi ngwe nge 70% nxa singasiqathani si US dollar le bond la kithi lapha nxa unganika i $1 i US dollar kunika i 18,000
osiphatheleni abanengi imali abatshintsha ngayo kubikwa ukuthi bayithatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yemelika ukwazathemba lethu Dube ngisiphatheleni
kunzima malume la lathi kulezi nsuku asiyiboni iyawoma sibizi abantu abasafuna ukutshintsha imali ngama-rates bathi ama-rates aseqansa kakhulu wonke umuntu usele RTGS eningi so sokungani sebepleasure
lota imali iningi la
hasi la makhiwa
amakhiwa lawatambi
akakambeki ngaqambikhiwa nyalamba phela
lezi bhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS ugogo uphethi makhokho uyagula bamxothile kudokotela ngoba engela dola lemelika
kunzima mntanami okwemali sibili kunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithathanga imali kangilayo umuntu nje ngiyahlupheka njiwa nje labazukulu kuyabe kufuneka khonapha la mabhuku ezikolo kangikwanisi ngapha ngiyagula ezibhedlela iyahamba abathi bafuna amaphilizi kufuneka iyusi i-X-ray ngiyethatha khona le drubhini lokuphila ngiphila nzima ngidla nzima ngapha ngiyagula kangikwanisi bathe bafuna iyusi kufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le echo bathi echo hambe ithathe etown i-X-ray kokuhambe ithathe etown iscan hambe ithathe etown
uyagula
ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo
osomabhizinisi umnumzana Nkosilathi Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yezimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngitsho loluthi lomentshisi
ngile business lapha ishop engiranaiting simpahla so ngokwenzakalakati esilapha ekhaya ezimbabwe lapha bafuna ukuthengisa impahla ngamabhondi so amabhondi asilimaza ngoba thina lokhu esabe sukuwoda sukoda nge-forex ngama-US so ukuthi ntshintshe ibhondi to US sukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi ngilezi sebenzi ezabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali sengifuna ukukhatha izisebenzi esisizinisayala abantu abayibili futhi ngikhona ukusebenza lapho
umnumzana Atabel Maplanka ingcwethu ehlaziya zomnotho ukuchaza ngokufa kwemali yezimbabwe
kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni eziyiwe esisebenzelana lawo ayiwo aqinaso sisenza ukuthi izimali zingami kahle phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende wezimbabwe abasomagabazi kwezimali abagwanisi shem sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani hayi lokhu abakugwanisi
lanxa umongameli emasweni Mnangagwa ehlala ethembisa ujesus akabanzi osomabhizinisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali ezimbabwe akulo kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola lemelika kumbe ngesilinganiso sedola lemelika kusetshenziswa umkambo omnyama uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impuphu amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty kambe kuzanceda lokhu na abadala abantu sezicela isivuthiwe imele studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Bang
ikansili yakobulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangelwe ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali ebingaphose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sokucaphule abanye abalezimota abathi kabasuze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimota. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuza kwenza ukuba abhake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold umtshayeli uzahlawula amachumi amahlanu amadola emelika, i-US $50, ukupaka santando okwamaviki amabili kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza amachumi amathathu amadola emelika i-US $30. Okwamanje abatshayeli bezimota bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimota okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo umchayeli omchova othwala uZulu enzikini yedolobho uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lati first enqikade sisaba lemnyimbono kodwa ke hayi nje babona sebe kuspecifyile sesizathatha nje khona lokho kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadale ebhadaleli 30 days kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade simoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula so ukuthi ubhadaleli 30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leo vele akuyenzi into zangkona ziyadura ungathi $90 per month mina yabe ngihola malini nxa kuzakuthi iparking ifuna $90 per month mina yabe ngihola malini akula phela umuntu ohola more than $300 or whatever so vele hayi lokhu asisoze sikuvume
lokho. Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani siyi-punishment kuba lani ayisachazi uba le mota ungena etawuni le mota siyi-stress susiba le BP drive kuba le mota ngobulawayo whereas izinara abakwezinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 uyinje uyaqhubekeka impilo yankona i-easy uyazihambela we-evo yakona uzibhakelapho yakona around the country yakho uyahamba uyapho yakona ngela problem than ukuthi ngibhatale ukuma ngayenzi into ongela any business engiyenza nge-$90 is too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje ukuphela ukuthi kube lula ukubhadala yokuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kweparking le imigwaqo emihle imigwaqo okuhambeka kuyo imigwaqo eyenza ubulawayo abukeke ibakhona yikho sekudingeka manje. Yebo kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphume ngalindlela uyabhadala ngenyanga ngemva kwenyanga ezingaka mba amaviki amangaka kumbe insuku ezingaka konke lokho siyakuzwa kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho ukuthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhayindekayo khona sizathi singaqeda bese siyenze okunye ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le-total rehabilitation yemigwaqo.
Kusukela ngunhlolanja nyakenye ikhansili yakobulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni seDnipro. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi lenelise ukuwisa ezinye indizamtshina zakwele Russia zohlobo lwama-drones. Abalayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikhali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namuhla eKhartoum lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abomthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abazimpila kahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha atshiyeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamathu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Banengi abantu abasebenzisa amafutha atshiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempila kahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayele minyaka eminingi egcoba amafutha agoqela i Carolite, imovethi kanye le-epidem, kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini silukhona ukuthi kubambane izinyama. Sakaze sithwele nzima, sacina saluza izimali eziningi. Uthi manje wane limele kangaka linyazwe ngamambodlela abangane bakhe. Ezethungwa ngaphi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umuntu wathungeki lo. Inyama lezi bezingasa. Ngabe zingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo semathebeleleni North kuhlangothi lwezempila kahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwangkhona obviously it is difficult ngendaba yokuthi iskin sakho vele sisifragile khona ngokwakho.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products lawa indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i-product playing aba limited kusociety. It means laba kusebenzisayo abangeke bebe baningi. Njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlaselela semaphandleni.
Akula indawo esingathi thina it is specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamashumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela be-Medicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso ye-Operation Dudula labanye abathi bazothengisela emgoqweni kusukwana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthi usokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe i-Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Beatrice Mathutu utokwethusayo ukuthi sebekuboneka nengi ukutshengisela ofana nalokhu sekucina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhleli ukuthiwa kasiphume isihambi odlalo nje kuthiwa kasiphume isihambi. Sithi kubomama abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abalihlekanyana abayisiqhuku, umuntu ahambe ngokuqaphela lobe siye emsebenzini, abantu behambe beqaphile ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokungekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okokuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazokwenza bathi bavala nelizwe, akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum, la mabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi eleSouth Africa seligcwele, ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Obona ukuqoqwa kwalokhu kutshengisela njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Hlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations that are in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho, asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubhengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama foreigners, sithi ama foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangekho emthethweni ukuthi babe la eSouth Africa, sifuna ukuthi baphume baphayele la eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso ye-Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lezibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezinamapemiti eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni xa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamapemithi. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lomkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ugcine ususabalele ilizwe lonke. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
ULive Talk namhla sixoxa ngezomnotho ngesikhathi idola leZimbabwe lisiwa okumangalisayo, njalo lentengo yempahla eGNO ikhuphuka elizweni. Singakagqibi kuhlelo lalo namhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. Bazonde okumangalisayo abantu kobulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.